eNdebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 kuLwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lichasisa izizathu zokungayanga edale lephalamende lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi.
Laphiwa umgoqo ukuthi umnangagwa ithina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho.
UZulu usechothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imifanekiso yamaqubaquba emali entsha ebantwini makhaza, yena uZulu eyiswela emabhanga.
Abantu kazana bengalalutho, so kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle.
Lamhlanje sixoxa lezakhamizi zakoBulawayo ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni.
Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenge ukudla kulamithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa, bayaxotshwa, amatitsha athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo. Ibandla le-MDC lithi ukungabi khona kwamalunga alo edale lephalamende izolo kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube kubangelwe ukuthi bahambe ukuyaphathisa ukungcwaba amalunga ebandla leli amabili eMaswingo leMarondera, njalo bamazisile usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda ngalolu daba. Kubhubhe umnumzana Amire Takawira lomnumzana Paul Chikuni abemashonaland East ngesonto engozini yomgwaqo. Abanye bathi ibandla le-MDC liyekele ngabomu ukuya edale lephalamende ngoba lisithi alinanzi njengomkhokheli welizwe uMongameli Emmerson Mnangagwa, yena obekhona kusethulwa libhajethi. Kodwa uNkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla le-MDC njalo engumgcinihlalo waleli bandla utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela bebengasoze bayekele ukududuza imuli ezilahlekelweyo. Kodwa lanxa kunjalo belokhu bengamnanzi uMongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe leZimbabwe.
Isizathu esimqoka njengebandla le-MDC okusenze singazisaya kubhajethi ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala eMashwest eMarondera akade bebuye eHarare ngensonto bezetshiya umhlonitshwa uMateu, bathe sebebuyela besiye eMarondera babangene enkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasesaziswa izihlobo ukuthi sebantu besintu babenza i-postmortem, so sebezabekwa namhlanje. So sasesixoxisana lo speaker samazi sithi hayi sesingenele ludubo, so sesingigijimela ngaphi eMaswingo, omunye ubeke eMaswingo eita echief omunye simbeke eMarondera. So zaxoxisana lo speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime yathi siye xhasa. Ngase ngisenze njalo samlobela nogwalo simtshengisa ngengozi le esifikile lo mbiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanisanga kuyafika-ke ephalamenti.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini uMongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osalayo.
Ungakhanyela omunye ubebeke eMarondera, omunye ubebeke eMaswingo. So sidabulene phakathi ukuthi abanye basuke lesidumbu eMarondera besiya kuthechifu, abanye basuke ngaphe Harare bebeke lezi zeMarondera. Ngoba ntu uyakwazi ukuthi phandle lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. imali lezo ukuthi ugcina abantu bephuphe ngesonto namhlanje lesini yonke libagcinile libaphekele ukuthi imali zangkhona azikho ngento yokudla kangkhona kakukho.
Kodwa kungayisikho lokho vele izahamba yini edalela eParliament?
Kakhulu into ekhona ukuthi thina njengebandla leMDC saphiwa umgoqo ukuthi uMnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho. So umgoqo lo thina njengabameli bepharlamente asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze. Lanxa kuwukuthi bekungazama lo mkhosi lo omubi kangaka besizangena sibile epharlamente ade angangena namsukumeli benza abakwenzayo. Noma sizokutshintshe lutho sisebenza lo Zulu. Asizo sithi kulo mkhosi omubi kangaka abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyachiya ummeli wepharlamente bahambe bayebekwa. Kuzwelakale nje abameli bepharlamente ukuthi baqhathele abantwana. Hhayi lezi linzingeke zangena. Kumele sihloniphe abantwana laba ngokusebenza abawenzayo mkhulu. Imigwaqo lo yonakele imigwaqo yelizwe lethu. So kumele lathi sibahloniphe sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abakuthuma wona epharlamente. Njengento ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminister we-finance akhulume akulobileyo lezimali azihazileyo kuma-ministries. Bekungayisilo langa ukuthi sixoxisane. Isizathathwa bese siphiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answer yabi khona usukhangela ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini bese ngena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacada ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje lapha kwathi lapha kunje nanhlanje ube ngumuntu nje owezibalela ibhuku nje bekungaxoxiswana bengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla le-MDC edalela ephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingweni lesithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Zulu usecothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imbiko yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank elazise izolo ukuthi abantu ababili ababonakale emfanekisweni belamaqubaquba emali entsha kule viki yona isanda kwethulwa bebeyithethe emabhanga amabili ngamunye ebalisa i-EcoBank le-CBZ. Embikweni wakhe osibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangudya uthe i-CBZ yanikeza oyedwa i-$44,000 kwathi i-EcoBank yona yapha omunye i-$15,000. Ibhanga elikhulu lelizwe liqale ukuphenya lolu daba ngemva kokusabalala kwemfanekiso ebiveza abantu laba belenqwaba yemali. Okuthukuthelise uZulu lebhanga leli ukuthi imali le ibisanda kwethulwa ingakafinyelelwa ngabaningi kanti njalo lamabhanga abesipha umuntu ngamunye amadola aphansi kwalikhulu ngelanga ngamunye. UMangudya uthi udaba lolu solungenelwe ngamapholisa. Uxwayise amabhanga ukuthi abazatholakala besephula umthetho ngalindlela bazajeziswa lukhuni. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba semaNdebeleni ebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi udaba lolu luveza sobala imisebenzi yenkohlakalo eyenziwa iziphathamandla zamabhanga kanye lezikahulumende.
Angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisayo leyo ikakhulu uma sikhangela ukuthi imali ene vele ungavuka ekuseni kulabantu abahlezi bele cash osiphatheleni abantu kazana bengalalutho. So kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle abangosiphatheleni. So ngibona ngazathi labo njengabantu ababelomnyama kumbeni yikuphonga ukuthini okulahlisa abantu kodwa angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisa elizweni sokuyinhlala yenzalelo.
Kungaba ngabamabhanga kumbe ngabezombusazwe kumbe basebenza ndawonye isigebengu bonke bahlangene.
Kungaba nzima ukuthi abamabhanga bekwenze abombusazi bengalasandla bekwekele kuphile iminyaka yonke leyi. Phela ayisiyo ukuthi into eqalisayo le, into esileminyaka eminingi kakhulu. Kuphosa kube kulingane lokuganga kweZimbabwe uhulumeni wangkhona. Soka ngikhona ukuthi singathini kwenziwa ngabamabhanga mayinanzi abazombusazi bakwenza bendawonye.
Abantu laba abatholakale belemali eningi kakhulu lo owe 44,000 kanye lalo owe 15,000 ubona ngani ngabantu nje ekade bezithathele imali yabo emabhanga singazi ukuthi bayithole ngandlela bani kumbe ngosiphathelene?
Obviously akula umuntu ongaba le mali engako engasiyo siphathelene. Ongabe kuvamile ukuthi bangabe bengosiphathelene leli bengathi bengabantu abakholekthivi lalabo abaphethe amandla. Kodwa akula muntu okazana ongathatha imali yona leyo and ungakunanzelela uma besitsho abantu bathi abakwenza ikakhulu abaningi either ngabantwana balaba abaphetheyo kumbeni babaphetheyo through abantu babo.
Njengoba ibhanga elikhulu lisithi lizawajezisa lawa mabhanga lalabo bantu, singabona mhlawumbe uphela yini lomkhuba?
Awusoze uphele mahlayana, ngumkhuba vele usulempani. Kasi yonto phela singathini kukaningi vele ukuthi anti uyakhumbula ukuthi umongameli laye kuke wathi oluswazi olulesawude kodwa sikalubona ukuthi kuyenzani uswazi lwangkhona. So kuningi okuthiwoyo kodwa kasi amazwi maningi kodwa izenzokazikho.
Mhlawumbe yilo selubhula lapha njengoba ibhanga elikhulu lisithi bazajeziswa.
Hayi unzima engxenye ukuthi abanye bethu sesalahlekelwa lithemba ngalo mbusazwe kodwa kangikhona ethi lukhona lona swazi lolo kumbe ndizafalwabhula ngoba uthi emtyabeni uzavula ekhaya.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBeju likaZulu obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017, iningi seliqathanisa umbuso wakhe lo wakathesi kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba iningi selithwele nzima. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ubhodabhode endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kaMgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe lokhe kwangena lo uhulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sesakhwela kwakhwela isepa kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke umuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwaMgabe.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le embili kuningi osekuguqukile, impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchovi ibichiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshone layinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengathi abalokwesaba ngabo-2017 kusiyale muva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingathi ukuthi into enhle. Kodwa-ke generally impilo isinzima ezibhedlela, kakusela amadokotela ezibhedlela, kakula mithi izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumende omutsha.
sibona abantu begcwele ezitaradeni bekokotsha tsha umpululu besithi hayi sozaba lethemba into sezizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elo chako luluje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa, amateacher athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for two, sibona isinkwa sesingama $15, khona abantu bahola $100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingamabhondi. Okuyikuqhilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo sekhaya kosikhobokhobo konala ngaze athenge, uyatekswa.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko, hayi amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le embili uhulumende omutsha ebusa, impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masubu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike koBulawayo izolo ntambama phambilini komkhosi wokugcoba izifundi zeLupane University eseziphuthe izifundo, abesengena umhlangano wamakhansile we-Urban Councils Association of Zimbabwe lamhlanje. Onke waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefuna ukufaka unkosikazi Joyce Mduru abe ngumsekeli wakhe. Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp.
Libonani bantu beStudio 7 kanye labalaleli abahle. Mina igama ebizwa lami ngisiba nguMuzi Chuma. Lapha nje indaba nje asiboni ngasolinye. Kambe ungathi ungubaba ubulokhu zala abantwana, ubabona abantwana besiyakhulela ngaphandle kweguma lakho, uzala abantwana bayekhulela ngaphandle kwegama lakho. Wayi ungahlali phansi uzibuze ukuthi kanti mina ngabe ngizala abantwana, kodwa nanoma ngingakabatshayela ihlahla bayaphuma baye komakhelwane, kanti ngangabe kwenziwa yini? Ungabi lo mntwana ohlala ahlale uze uye emtshayela ihlahla. Lokungabantwana nje kusesekuncane ungakafuni lokutshayela ihlahla ukubone sokugcwala kubomakhelwane. Ayi uyabona ma ungumzali kumele uzibuze lawo makhwesini kwenti kanti kungani? Uzinuka amakhwapha nje uze uzibuke lasesibukweni ukuthi kanti mina ngubaba onjani engizala abantwana bekhulela kwamanye amaguma bengakhuleli kimi. Ngiyabonga balaleli kanye labo msakazo.
Umende wezampiwe usehlulekile okwamagama. Kathesi uthi ufaka imali entsha, imali lalamhlanje bekungabonakali. Futhi uzama ukuqeda ukuvuvo lwekusilela kwemali. Kanti khonapho ubonapho osiphatheleni bangabi ngoba babethela imali enye ngokwamagama entsha nini ikhanya ukuthi ivela e-Reserve Bank of Zimbabwe. Nxa evele sekhuleka ukukhontrola lokhu ulepha ngekudlama ukudlala iy'ngqondo zabantu. Ha, uyanyanyisa lo hulumende.
yakudanisa sibiyakunzima awugawule la lokho ngumana njengabantu abadala angazi ukuthi umuntu engamunye vele lezamfisi kuhla kuphambana ingqondo agcine engasakwazi okuhle nekubi ngoba konke okwenziwa izamphilo okubi yenithi kuhle uyabuka konke ophuthi baphuma besiyabe kathesi bancoma ukuthi amadokotela kalahlwe kaxotshe umsebenzi bexotha umsebenzi bona besithi abakhwezela imali ama-working conditions abo kabe kahle kodwa uhulumende wakhona uyabaxotshe ngapho ukuthi-ke hhayi ngizimisele ukukhuluma nabo ukukhulumisana nabo ukukhulumisana nabo phanabo odokotela imali babuyele emsebenzini nxazuyehlulekile zamphefu sarenda uchiyele abanye ngoba kwehlule lokhu awuthaka ukukwanisa ngidlola kancane satsha ngebhathi engela mkhono qiniso sadubeka sunkulunkulu kasizweni ilwandla lezanupf lichabalale liphume liphele singaliboni futhi ngoba inkinga yonke esihlangana layo it is because of zanupf akula nkinga ukuthi kube ama-sanctions kuthini ama-sanctions yi-propaganda leyaba beyisebenzisa kuphela kodwa-ke iqiniso elikhona ngelokuthi izanupf iyehlulekile mpela
Mthoka zomuhle siyalibingelela lonke ku-Studio 7. Sithi siyabonga ukuthi lisiphathela izindaba ezimnandi kangaka. Ngisendabeni yokuxotshwa kwamadokotela. Ukuxotshwa kwamadokotela lokhu ngiyamangala nxa ngisizwa lo ujaha okuthiwa nguphuthi okuthiwa ngummeli wephalamende wemangwe othi yena amadokotela aphambanisene baphambaniseni nxa umntwana ekhala esithi ulambile kanti wena uwenzani umnikani umqhubela inyoka uthi kabamba inyoka yena elambile lokhu ikuncindezela okwedlula kwamakhiwa lokhu njalo uphuthi siyakwazi ukuthi uhlabelela isapha yakhe uright ahlabelele ukuthi izanu imenze umuntu ozwayo ngoba uthengisa abantu bakibo ngoba ngeke uthi amadokotela aphambanise wena umntana konxa ebuye esithi baba kakula sinkwe ku-bread bean uwenzani uyefaka inyoka ukuthi nxa evula athole inyoka ukwenzela ukuthi angasayifuna futhi ukuthi ayevula i-bread bean ayisikho lokho okukhulunywa ngophuthi lokhu ulahleke waphinda uyakhanya ukuthi uhlabelela izanu nxa esidla kuzanu kathule angakhulumi into ezifileyo kufile lokhu akukhulumayo
Ngishona njani ngivuka njani asakazi ngupangazita eHaburoni bakithi ngishisekile kakhulu ke ngithi ngiyaphendula uhlelo lwayizolo ntambama ngaze ngayadlela imali yami i-voicemail bengikhathazeka ngoba ugawule gawule nxa ule ndlebe lemuli yakho umakhumalo ukhuluma amagama aqatha siyazwayo ukuthi kanti sibili wena abantu becholojo lanxa ukuthi umbusebenzele ukuthi kuthiwe i-active member ngiyakwazi ukuthi usebenzi umsebenzi onzima sibili umsebenzi owuthunywe libandla lakho ukuthi ukhuluma amanga ulivikele kodwa kunzima ukuvika into enje ngoba bonke abantu bakwamthwakazi bonke laba esihloleni bonke sebekwazi ukuthi umbulali umbulali welizwe nalivula kakho yikho kunzima ukumvikela fona ukuthi uzamvikela umtini vele esaziwa yokuyimela nje lukhona ijaha lo weplant lo udinga umuzi uyimele wazwa wagcina enikwa isikhundla sokuformation ancela umele khonokho kodwa hlobosane le into izamshiya katshana le yabonga
salibonani ku-Studio 7 negama lami nguvusimuzi ngindebeli isitomo ye hhayi sezwa mpele ukuthi likhuluma ngendaba zasekhaya lapho lami ngicela ukuthi ngiphawule nje kancane ngohlupho olukhona lapho uhlupho olukhona kahle kahle ubaba lo ugawule ngihlala ngumuzwa ekhuluma nje lapha emsakazweni kodwa into engibonayo ukuthi umuntu uma esephaka ephakathi nakwalokho iphathi yabe phakathi nakwayo angeke etshe ukuthi imbi ngoba uyabe sesisaka ukuthi bazamhlola kumeto ngikhona alwele lokhu awucabanga ukuthi ngikhona i-government yakhe i-right kanti siyabona ukuthi ngikhona kahle kahle labo abantu bayehlulele so ngokubona kwami mina ngiyabona ukuthi i-government ekamnangwakho umntanga kuyehluleka mpela maybe mhlawumbe umbuso ka-Robert Mugabe ungcono kakhulu kulo kamnangwakho okwamanje khona sokuwesi akulamanzi kobulawayo laphana i-electric abantu sebepheka ngomlilo sungathi kambe ilizwe lelelo so kahle kahle ngokuhamba kwesikhathi ngiyabona ukuthi khona ma ngabe izinto zongokuhamba kwesikhathi ma zingalunga yena lubaba ohlala ekhuluma ugawule lona ngumuntu ozabe sithi ma ilizwe selilungile egcine sebaleka esecala abantu bazambopha
ngawuthi ngivukela igovernment yakhe. So ngiyabonga kakhulu la meeting iphawule ngokubona kwami uhlupho mpela lukhona mpela ekhaya, akulantshintsho sithi kwangena lo muntu yalo kuba wesi kakhulu wesi.
Siyabonga ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Kakundibali, yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha.
Uxolo balaleli, ibandla le-Economic Freedom Fighters kumbe i-EFF ele-South Africa, libandla elikhangelelwe njengebandla elibamba uhulumende walelo lizwe ngamandla ukuthi alandele izifiso zikaZulu. Lokhu sokudale ukuba amazwe ambala aqoqela eZimbabwe abe lebandla elilenhloso ezifanayo libe legama lalo elithiwa yi-EFF. Silengxoxo lomkhokheli weZimbabwe EFF kumbe ucommander in chief umnumzana Innocent Luchucha Kakundibali.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Kakundibali, yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha emuva lapha ngisiyalontsha iZimbabwe Economic Freedom Fighters ekhaya. Lapho abathe khona mina kade ngavunyela ukwenza khonoko, kodwa kuyikuthi mina ngisiza lona seZimbabwe. So yikho okuqalise khona inhlanganiso yethu.
Like laba lo mhlangano omkhulu yini iCongress okukhetha inkokheli kumbe khona liza kwenza lo?
Inkhona siza kwenza lokhu, kodwa at the moment silayo interim leadership. As I have already said ukuthi uleader wakhona nguInnocent Ndibali, u-deputy leader nguXolani Chuma, u-deputy leader wesi-2 ngucomrade Farai Kunatsagumbo, u-secretary general nguSipho Senkosi Machokomela Balule, then u-treasurer general wethu nguBimbayi Chipunga, and bakhona nje abaningi labo national organizing secretary bethu oKhumlani Swanda, labanye nje abaningi abakuma structures. So we are actually preparing for a conference eyabikhona eSouth Africa just before iNational People's Assembly ye-EFF yeSouth Africa, njengoba lathi singamalunga ayinvayithiweyo ukuthi siye bakhona kulokho kuma-elections awe-EFF yeSouth Africa.
Sizwa kuthiwa uzahlangana lo mkhokheli we-EFF yena ngokwakhe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso lelo?
Kungaba liqiniso nxa kuyukuthi kutsho ukuthi mina ngiyabe ngikhona ku-elective congress yabo abalayo okuthiwa i-National People's Assembly ekhona between mhlaka 13 and 17 December. Ye, ngiyabe ngikhona. So kuliqiniso ukuthi sizadibana khonaphana lo mkhokheli. Kodwa kade singakalungisi uhlelo lokuthi sibe le one-to-one meeting, ngoba silamalunga amaningi ama-EFF more than 11 avela kuma-African countries amaningi. And uzathola ukuthi mina lapho kunhlanganiso ye-EFF across Africa ngingumuntu vele onguye ongu-coordinator wama-structures wonke awe-EFF across Africa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Luchucha Kakundibali, umkhokheli kumbe ucommander in chief weZimbabwe EFF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla leMDC lichasise izizathu zokungayi edalele parliamente lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget. UZulu secothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, sidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama kumbe ekuseni ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, libe losuku oluhle.